siyabonga mavela silo Chris lichona njani izulu kandaba emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 15 ngonhlolanja 2015-16 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe.
Owake wabalilunga leZANU PF umnumzana Themba Mliswa uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo.
Ye, liqiniso sibili yarejiswa on Friday. Yakho kwela ngumduru uvele engumkhokheli wethu. Sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Selethuliwe ibandla le-People First njalo unkosikazi Joyce Mjuru uthi nguye olikhokhelayo. Umkhokheli weqembu lenguqu ele-Chicken Inn utshayela ihlombe abafana bakhe ngokunqoba iqembu lakwele-South Africa elemamelodi Sundowns. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo iYouth Advocacy for Freedom for Reform and Democracy umnumzana Themba Mliswa yena oxotshwe enyakenye kubandla leZANU PF uthi inkulumo zikankosikazi Grace Mgabe zifana lezomuntu ophambeneyo. Kubika uMavis Gama.
Umliswa uthola mazwi emhlanganweni awenze labezindaba eMedia Center esola ukwenza kukamkamo ngameli unkosikazi Grace Mgabe osengohlala ehlambaza lokululaza amahlayana inkokheli yeZANU PF kanye lezikuhulumende osekufike kusibanga esibi nxa kukhangelwa inkulumo yakhe emhlanganweni owenzelwe emazowe ngeviki edluleyo. Lokhu kwenza umliswa ethi ngokunye kwalokho osekuphazamisa imizamo kahulumende yokuthuthukisa umnotho welizwe abalemali zabo bese saba ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe.
This is a serious issue, it's not a laughable issue.
And her mental le kungasindaba yokuhlekisa ngayo ngoba inkulu isimo sengqondo yakhe sesibangele ukujabalala komnotho. Usujabalele umnotho welizwe. Kusobala ukuba umongameli kaselawo amandla wokweluleka umkakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Steven Sibanda uthi uyavumelana lomliswa.
Ya, lelo liqiniso sibili. Ngombono wami ngathi unkosikazi kamongameli welizwe ukhumelele bantukazi Grace usedlulisa amalawulo ngoba ngathi nguye ngesilungu esingathi usekhola ama-shots uhulumende nguye seqhasha njalo nguye seqosha. Ufundile kodwa akafundanga ngenye indlela. Weqele isikhundleni esingaso sakhe uyazisebenzisa yedwa kasetshenziswa. Njalo ngathi umongameli welizwe kase that active wana akhokhelele lelizwe. So umkakhe nguye sebona no ngeke ngiyele umkami elala emsebenzini yekela ngiqele esikhundleni sakhe ngisebenze.
Usibanda laye usole kakhulukazi ukuhlambazwa emphakathini komsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ethi osekusenziwa ngumkamongameli yikutheza olulenkume.
Hhayi, okwamanje akusela buqhile. Umgabe usehlulekile ukubana abambanise ibandla lakhe leZANU PF. Lidabukile, licezukile ngaphakathi ibandla leZANU PF. Abantu abanjengabo-Vice President Mnangagwa lapha abantu abalwa impi njalo ngabantu abale-history, njalo ngabantu abale-history yokubulala, imbali yokubulala. So balakho ukumenza anything. Ukuthula akwenzileyo khona akusho ubana wemukelile ukuthethiswa kade kwenza. Ngenye indlela ngathi uyehlala phansi, uyabuya lama-strategy amatsha.
Abenhlanganiso ye-Yard kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi osekumele kwenziwe ukuba umongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni isikhathi sesekhona njalo esisalabantu abamthandayo ngoba okwenzakalayo kuveza ukuba usehlulekile njalo usekhulile. Iningi lisole njalo okwenza kwamapholisa achaye abakade befola belubhekise edala lephalamende ukuyanikeza incwadi yezikhalazo phezu kwesimo somnotho esingesihle. Lokhu kufola bekuqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Activists Alliance ZAA bemanyene lezinye inhlanganiso ngenjongo yokutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwesimo somnotho elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sokuze kwenzakala obekumelelwe ngabanengi kusukela ngomnyaka odluleyo bekulokhu kukhulunywa ngokusungulwa kwebandla le-People First elizakhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, yena owayengumsekeli kamongameli welizwe engakaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. Ngolwesihlanu leli bandla lethulwe okusemthethweni labhaliswa kuhlangothi olubona ngokuqhutshwa kokhetho olwe-Zimbabwe Electoral Commission. Umjuru utshele iStudio 7 ukuthi laloba isiphi isikhathi kuza kwenziwa umbuthano omkhulu wokuphawula leli bandla. Umjuru uxotshwe enyakenye ngemva kokwetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukuhluthuna isikhundla sikamongameli Mugabe. Ibandla leli belilwa mhlangano omkhulu edolobheni leChinoyi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Gumbo. Waqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli bandla selibhalisiwe.
Ye, liqiniso sibili, ya registered on Friday.
Lizaba likhokhelwa mbani bandla?
Liyakhokhelwa ngumjuru, uvele engumkhokheli wethu.
Ya, lingasela ukuthi kuzaba lo mhlangano yini omkhulu wokuthi ibandla selisunguliwe?
Ye, kuzalungiswa lokho, kodwa kasikakhulumi ukuthi kuzaba nini, kodwa sizayenza i-launch ngamaviyo ngenyanga evuyayo.
Siyabona ukubana belokhu beqhubeka bengani baxotshwa abantu kubandla le-ZANU-PF. Lizabe emukela yini nxa kuyukuthi bafuna ukuthi labo babe yinkokheli ye-People First?
Kakhulu, anti i-policy yethu, i-principle yethu, ama-values ukuthi khona we are an inclusive organization, ukuthi sithatha abantu bonke abavela kuma-parties awatshiyeneyo ukuyenzela ukuthi sibumbe umhlangano oza khulula abantu beZimbabwe.
Ya, siyabona ukuthi bakhona abafana lo Vice President umnumzana Emerson Mnangagwa. Nxa kuyukuthi laye ngabuye ebandleni, liyamemukela na?
Sina sithatha umuntu wonke, kodwa njengoba interim president wethu umjuru ekhulumileyo ukuthi khona nxa eta efuna uyabuya ntalise emaseli khona le ngaphansi emawadi.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le-People First ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umthethwandaba kamantshi weHarare namhla udlulisele edale le-Constitutional Court icala lokuloba amanga eletheswa intatheli zindaba zephephandaba le-Newsday uNqaba Matshazi loXolisani Ncube. Ababili laba babotshwe ngozibandlela ngemva kokubhala udaba lokuthi uhulumende ubehlawule ama-CIO imali yamabhonasi ngudlu. Ekumisweni kwabo emthethwandaba okwakuqala, ababili laba bacela umantshi ukuthi adlulisele udaba lwabo e-Constitutional Court luyehluzwa khona. Ekuvumeni kwakhe namhla, umantshi usole abatshutshisi esithi icala abalethesa uMatshazi loNxubeleli lesulwa ngomnyaka ka-2014 ngomthethwandaba we-Constitutional Court. Sixoxe lo Matshazi ephuma emthethwandaba namhla wachasisa okwenzakeleyo.
Besike sahamba emthethwandaba kabili kathathu, umantshi esithi uzanika isigwebo sakhe ukuthi indaba yethu ihambe yini e-Constitutional Court. Namhla uvumile ukuthi ihambele phambili e-Constitutional Court, wathi na ukubona kwakhe vele sibotshwe ngecala engasekho emthethweni waseZimbabwe. Kunabanye abahamba e-Constitutional Court bachallenge i-case yona leyo. So umajistrate uthi ngokubona kwakhe icala leli alisekho, ngakho-ke kumele siye e-Constitutional Court ukuthi sibone ukuthi lingakhishwa yini le cala liwele khathana.
Kahle kahle lithonisiswa phansi kwawuphi umthetho?
Umthetho wokhona kathesi kuthiwa yi-publishing falsehood prejudicial to the state section 31. Kodwa ungakhanyela eminyakeni edlulileyo, uSupreme Court u-Deputy Chief Justice uMalaba wa yethula isigwebo sakhe wathi umthetho lo awusekho u-section 31 paragraph 3 awusekho okukhunywe ngumanti namuhla ukuthi hayi umuntu engakhipha njani u-section 3 kuphela kusho ukuthi vele wahle wakhipha yonke into leyana hayi abantu labo bengamelanga bebothwe ekuqaleni ngoba kuthiwa thina sabhala indaba ezayenza ukuthi intuthuko yezimbabwe particular engathi i-economy ingabuyiselwe emuva ngenxa yendaba esayibhalayo kodwa yena umajistrate ukuthi i-economy iyahlutshwa njani yistori izimbabwe dwelling hour ama-industry angavalwa ngokuthi kubhala istori esinje wahle wadikela khathani indaba adilethwe ngu-intuches
umnumzana Nqaba Matshazi ngumsekeli kamhleli wephephandaba le-news day sixoxe laye eseHarare
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uzulu weMathebelelendi namuhla ucothoze kakhulu isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu phezulu kwamazwi yakhe ukuthi akula muntu ovela kulesi sigaba olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni weZANU-PF eLupane ngomgqibelo, uMpofu usole ukulwisana okukhona kubandla leZANU-PF esithi bona njengesigaba seMathebelelendi North babambene njalo kakho ofuna isikhundla sikamgabe. Wengeze wathi ngaphandle kwalokho akula muntu weMathebelelendi olungele ukuba ngumongameli. Kubike iphephandaba leSunday News. Lanxa kungacaci ukuthi uMpofu obekhuluma ngamalunga eZANU-PF kuphela kumbe ngoZulu weMathebelelendi nje jikelele, uZulu uyawasola kakhulu amazwi la esithi eyisa abantu beMandebeleni. Omunye wabasola amazwi kaMpofu yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ingathi yibo ubula bentalakati yembete enkanga Obed because whether ubekhulumela iZANU ubekhulumela iMathebelelendi yonke uyisukulo esikhulu ngoba the reason why besuka besiyangena kupolitics ukuthi bafuna ukuba ngomongameli belizwe bafuna ukuba ngomongameli wamaphathi wona lawo awakiwo so really doesn't make sense ukuthi umuntu owangena kupolitics ocontestayo ama-elections odanayo nxa engasapointwanga kuba nguminista ethi yena bhala ambition yokuba ngupresident kutshengisa ukuthi amadoda lawa kwesinye isikhathi amesaba upresident to the extent that they would deny with love they they aspire to be the president. Because in the constitution is an agulante wrong or who president over who president they have voted and the constitution is an agulante now full now the nomination is never more winner. Any other person can be president. You have to be democracy. But the end of the day, I have a home car. So I'm ready to have a CC who was a president, which is basically nonsensical.
Abanye abakuZANU-PF abeMathebelelendi obabumphoko Jonathan Moyo labanye ubona labo bevumelana lamazwi kaMpofu yini?
Mbona ngani ebandla nxa bekuphakathini bathi bona abafuni ukuba ngopresident kukanti abalali ebusuku bedinga amaqhinga ukuthi bangaba ngopresident njani. Basebenzisa itheory yokuthi hayi isikhukukazi uyaqala usilibazise nje ukhuleka amabele ubususitshontshela amathiyane yaso nxa sesiteza relaxa. So bona bafuna ukukwenza laphana ukuthi bethi no work with uGrace to make her believe ukuthi abala interest ukuba ngopresident bese bemhluthulela isikhundla lesiyana ngoba naye isikhangelele. Obviously bayakwazi ukuthi mdala yi-turning 92 this year ngo-2018 yabe le 90 for surely akula muntu ongavoteli umuntu ole 94 years whether ukuwheelchair wosuyabe efuqwa ngebhara ngo-2018.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kulendiza mchina ya kwele melika eba njwe ekegeni le Harare International Airport izolo ngemva kokutholakala ile situmbu kanyele mali enenga kulu. Umqondisi weCivil Aviation Authority of Zimbabwe umnumzana David Chawota utshele iStudio 7 ukuthi indiza mchina le isuke kwele Germany ngomgqibelo ntambama ilubhekise eDurban kwele South Africa. Uthi indiza mchina le imiswe ngemva kokufunyanwa ithonta igazi okwenze izisebenzi zeHarare International Airport zabiza amapolisa. Amapolisa abikwa ithe ngokungena kulindiza mchina athola kulesi dumbu kanye le mali yakwele South Africa eyamarand. Umeli we South Africa eZimbabwe umnumzana Vusi Mavimbela utshele iStudio 7 ukuthi lindiza mchina ebithwele impahla ebithengwe ngabebhanga elikhulu lelizwe lakhe ele Reserve Bank of South Africa. Kodwa laye walile ukuveza ukuthi bekuyimalini ebiphakathi. Kufunyanwe izizalwane ezimbili zakwele South Africa kulindiza mchina ezibikwa kuyizisebenzi zebhanga le Reserve Bank. Amapolisa acubungula lolu daba alile ukuveza okunenge ngalo esithi kusese masinyane ukuthi aveze ukuthi kuhamba njani ngodaba lolu. Ele Zambia selehlise isilinganiso somumbu eluthengisela ele Zimbabwe okuyinto elakho ukubangela ukusilela kwempupho elizweni. Inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe ithi amalunga ayo sebuya lomumbu omlutshwana kakhulu evela uthenga kwele Zambia ngoba lelo lizwe lisithi lalo libhekane lendlala ngakho kumele ligcine umumbu omnengi. Amazwe athengisela ele Zimbabwe umumbu abalisa eMozambique, South Africa le Zambia eyiyo ebithengisela iZimbabwe isilinganiso esiphezulu. Siqhume isiphathamandla seGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu.
Mina iqiniso lokuthi iZambia zivaliwe mina ngizwa ngamamillers nabanye abafana abadizani kwami ababevele belethe umumbu from Zambia. Ongaphezu ngibona kungasela nto bayilithayo lisani ngibonayo ukuthi niyakusela mna umumbu osuwutholayo thina kathesi omunye wangu nasithi ikhona ikhampani okuthiwa yi-Hobart yiyo esasinceda ngokuletha umumbu.
Kungaphi kwamanye amazwe lapha ilizwe elithenga khona umumbu?
Ongaphezu mina ngontazi lami uvele obuyayo ovele ezimbabwe ongene ezimbabwe ngozele ezambia. But into epheleleyo ukuthi awumbi elizweni langithi ungazi i-government yiyo abantu abangakhulu bathi thina esikubonayo yokuthi esikujwayeleyo ukuthi amakhampani nabantu nje abanemali zabo babuya nomumbu bevela nawo ezambia yehoti lezezebhengisi usumbi lutshwane kakhulu too much.
Lokho kutshoni baba Ndlovu nxa sikhangela ukuthi ilizwe libhekane lendlala kusho ukuthi na kungaba lokusilela kwempupho eZimbabwe?
Umumbu lwana ngujwayeleyo mina ukuthi ama-trucks abuya abafana babuya nomumbu abafana abaningi abawo ngamamila zimina njengoba ngutheni nabo babebuya nomumbu sikulezi but kathesi akuseli sokubuya 1, 2.
Indaba yama-GMO yona iminjani umumbu yowodwa ongavunyelwayo kumbe le mpupho?
Ya uyabona ukuthi kunjani isikhuseleleyo indaba i-GMO ungaqamba amanga but mina kwaziyo ngisakhulumayo labantu be-ama i-GMO kayivunyelwe eZimbabwe.
Umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isihloko samapolisa aqhubeka ehlukuluza abantu mahlayana nje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwendizamchina emhlabeni jikelele i-International Air Transport Association ithi inani lengozi zendizamchina ezibe khona ngomnyaka odluleyo belehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leminyaka esanda kwedlula. Kube lengozi phose ezingamachumi ayisikhombisa 68 ngo-2015 okulinani ebeliphansi kakhulu kuleli ka-2014 lapho kwaba khona lengozi ezingamachumi ephose ayi-9277. Amapolisa kwele Uganda athi ake abopha umkhokheli webandla eliphikisayo oncintisa ukhetho lokudinga umongameli uKizza Besigye esigodlweni salelo lizwe iKampala lamhlanje ekhankasela ukhetho olukhona kuyona le iviki. Ababone lokhu kusenzakala bathi amapolisa aphosele intuthu ehitshayo embuthanweni kaBesigye yena bambopha kodwa basebemkhulula. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Izakhamizi zeHarare zithi zikhathazekile kakhulu njalo zesabela ukuthi umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid ulakho ukumemetheka kuleli dolobho kulandela ukwehluleka kwekhansili ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo empompini, kubika uNothando Sibanda.
Izakhamizi zinqineka njengempilakahle yazo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane lowe-typhoid emizini ebalisa eGlenora, iHopley kanye leBudiriro. Umkhuhlane lo uqhamuka kanje ngesikhathi sezulu okuletha ingozi ngamandla ikakhulu ebantwini abasebenzisa amanzi aphuma endaweni ezingavikelekanga. Isakhamuzi unkosikazi Edna Shikomo oyemavuku uthi bona abasebenzayo akula bangakwenza ngaphandle kokuqhatsha bonaba abahlawulisa ukuya kukhela amanzi.
Ungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali ungekho. Njalo isikhathi esiningi ungananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokulabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba.
Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lo mkhuhlane, udubo nje iziphathamandla ezingaqhakathekisi impilo kaZulu.
Umnyaka ophelileyo uhulumende usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimota, kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulo kuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi wenza kuhle kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke.
Kuyahlupha, impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi, yenza imkhuhlane because abanye abantu bacine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana lama-toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbezi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi, njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla.
Kuqakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibe leqiniso ukuthi khona enyaweni bagqokile, njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi, especially amanzi ayebe hlale ku-one ndawo. Sibananzele ukuthi lalapho besidla futhi sibe leqiniso ukuthi bagezile izandla.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi ikhansili idinga ukuzinuka amakhwapha ukuze inike izakhamizi imfanelo zazo, hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
Singahamba endaweni ezinjeyabomavuku kubodzibarasekwa kubokhwazana sathola ukuthi bakhona asebefika 65 years abangela msebenzi baphi imali. Ukhansile ucine sebavalela amanzi, xa sebavalela amanzi yikho abacina bethola khona imikhuhlane eminenginengi kanti ukuthi uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipality.
Okhangela amalungelo oluntu, umnumzana Khumlani Maphosa, uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqhakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selikusimo esibi njengomnyaka owaqhamuka ngayo uhlobo lwesihudo olekholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wekholera, kumele sikhumbule ikholera liyana ngoba ama-conditions adala ikholera lokho ekhona nanamuhla okuthi kungenza ukuthi ikholera lana njani iphenduke futhi. So izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqakathekiswa.
Ikhansili yeHarare ithi iyakhathazeka ngokuqhamuka kwe-typhoid ikakhulu eHopley esendaweni eseduze lebizwa ngokuthi Mbuthi lapho okuthengiswa yonke impahla kanye lokudla okulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane ngamandla. Ithi ngaphandle kokuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo kumele njalo kumiswe labo abapheka bathengise ukudla kuyo yonke indawo okuyabe kungahlolwanga lokuhlolwa. Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi ikakhulu eleHarare ayehluleka ukufeza lokhu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu eleChicken Inn uJoy Antipas sechayele ihlombe abafana bakhe ngemva kokunqoba iqembu leMamelodi Sundowns elakwele South Africa ngomgqibelo emdlalweni wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba yokupheleni komdlalo wangomgqibelo wona uphele iqembu leChicken Inn linqobe leMamelodi Sundowns nge-1 kanya, umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoy Antipas uthi lokhu bakwenelise ngoba abadlali bakhe belandele konke abakade bekutsheliwe ukuba bakwenze enkundleni.
Very chuffed about the win, I'm proud about the boys.
Ngiyathokoza ngempumelo yomdlalo, njalo ngiyaziqhenya ngabafana bami ngoba badlale ngendlela ebesifuna ngayo. Impumela enhle le kuqembu lethu.
Abafana beChicken Inn bavale ngebheju kusukela umdlalo uqala waze wafika komlindo uyacina, njalo Antipas uthule ithemba lokuba bazakwenza okufanayo kumdlalo wehlandla lesibili ozadlalelwa eSouth Africa ngemva kweviki ezimbili. Abafana beChicken Inn kumele befike bevale njalo isango labo bengahlohlwa ngoba bengakwenelisa lokhu bazabe sebezadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Ukwenelisa ukuvikela isango kuhlandla lakuqala kubafaka esimeni esihle abeqembu leChicken Inn ngoba umhlomelo ohlohlwa liqembu elidlala lingekho ngakibo balwa kabili nxa sezithe zaba ngutshikilobhanqa. Emdlalweni womncintiswano we-CAF Confederations Cup, iqembu leHarare City linqobele AS Adema elaseMadagascar nge-3-2 esigodlweni iHarare. Limpumela ithi iqembu leHarare City lilomthwalo onzima wokudlulela kusigaba esilandelayo ngoba nxa iqembu lezivakatshi lingenelisa ukuthola umhlomelo owodwa kungelampendulo selingakibo, imiklomelo yalo eliyihlohle eZimbabwe iyabalwa kabili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elizamela ilizwe kumncintiswano wezwe zemhlaba ohlobo lwe-2020 likhethwe ngempela viki edlileyo njalo lilabadlali abalitshumi lanhlanu. Abadlali laba ngabagoqela ukapteni weqembu Hamilton Masakadza, uSean Williams, uTendai Chatara, uWellington Masakadza, uTinashe Panyangara, uPeter Moore, uElton Chikumbura, uSikandaraza, uRichmond Mutumbami, uLuke Jongwe, uTendai Chisoro, uNivio Madziva, uMalcolm Waller, uVusi Sibanda kanye noGraham Cremer. Umdlali ongangenela omunye oyabe engasenelisi ukwalaye lokho ingxenye yeqembu nguDonald Jeriphano. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzadlalelwa elizweni le-India ngenyanga ezayo njalo iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukuphakama ensukwini ezizayo lilubhekise United Arab Emirates ukuyadlala imidlalo yobungane lingakadluleli kwele-India. Ngiyimelestudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hayi ke kwaneloko lamhlanje, mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana uhlelo lwe-Live Talk luyalandela, libe lobusuku obuhle.